kulezi insuku abantu bayaphila ngoba izulu linile bathola emasimini. Ihlukene ngesikhathi abantu bethola imali eningi amakhwintiliyoni lamakwadriliyoni besiyathenga umhlanga wegwayi imali leyana yayiningi. Khathesi akunamali abantu bathwele nzima. Besile kakhulu ukuthi bethole igogoko labo ukuthi beligayisa. Abantu kabaphilanga lezibhedlela lezikolo. Kunzima akulalutho olubambekayo ngendlela yokuthi vele thina kasilamali engethu elophawu lwethu khona lapha elizweni.
Ye, nantu daba Makhumalo. Wena ubona njani umumo? Kulobu ngcono yini njengokutsho kukamnumzana Mkandla ukuthi izulu lana kodwa kungakuhamba njani?
Hayi, izulu kunalana sivili njalo emasimini nengithi ezizalwane zaseZimbabwe lidobhile. Kodwa inkinga ekhona ikuthi imali yongekhoyo ngoba sonke siyazi ukuthi amankampani avala ekuseni emini lantambama. Uqinisile ubaba uMkandla ukuthi yebo naye abantu banamagogoko sebesehluleka ukuthi baye badinge lelo dolo lokuthi bayegayisa kube ngumumo. Osekusitsho ukuthi sesiya esikhathini lapho esizakudla khona izitshwala kodwa zingenazitshebo ngodoba lokuthi akulamali. Ungangena ezibhedlela namhlanje kule nkalakatha yobunzima ngoba sekumele ukuthi uma ugula udokotela angakuhlola abone ukuthi kumele welatshe, kumele uhambe uyezidengela yonke into efunakalayo ukuthi welatshe. Siyabona futhi ezikolo lakho sokufika khona mhlampe sasikhona ngo-2005. So inkalakatha yodubo ukuthi angazi ukuthi uzakwenza njani ngoba ungakhangela futhi obulawayo sasiyithingintshi zamasekitari namhlanje kakula sokungamaskriphu nje umuntu odinga insimba nobayethengisa okutsho ukuthi imisebenzi angikhona kayisekho osekuzakutsho ukuthi wonke umuntu ubhodabhoda udinga idola nje lokuthi ayigayise ezitola ukudla kukhona sibi lokuhweya imali.
Mnumzana Mkandla, ungathini wena nxa ukhangele umumo lowo? Ungathi kathi kuyini okungaba kungahambi kahle la?
Okungahambi kahle lapha yi-management kahle manager ongasikhangelela ukuthi khona i-economy yethu ingama njani. Sithwele nzima ukudla okukhona emasimini kuluhla kufuna ukuthi khona nxa kuphekwa kuvuthwe uza kupheka ngani? Imali kayikho baba ngobana ukuthi khona ukudla lokhu ulithengisa ithebo akutholakali imali. So i-management nxa ingekho akula lutho olungenziwa kufana nalokuthi abantwana nxa bengela mama lobaba egumeni bayaswela ukuthi baqalisele ngapi lanxa ukudla babelakho impuphu ikhona endlini kodwa phela kabayanelisa ukuthi khona bepheke ngesizathu sokuthi khona ubaba nomama kabakho. Ngakho-ke ibubunzima obukhona kudingakala ukuthi sitholeke uhulumende ozadlelana namanye amazwe, sithole ubukhokheli obuhambelana namanye amazwe, sithole ukukhokhela obunelisa ukukhangela ukuthi khona kuyini osokungena endlini abantwana bangathwala njani. As I speak khathesi ngikhuluma khona lapha uminista uthena we-education abadala labana abangabhadalelanga abantwana bezikolo belizwele emakhosi khona laphana umuntu lwana i-$20 iyaye beyihanjisela ekhoti isikhathi sonke lesana sizaphelela ekhoti kodwa imalini yabe isidliwe khona laphana iyabe isingesikhathi njalo kanti i-example iwanki. Iwanki ngale balema 9 to 10 months bengaholi. Abantu babo bafunde ewanki high school. Baza kuthiwani labo bantu abanjalo? Le makhaya baphathwa njani? Kubunzima bukhona bakithi lapha elizweni. Kuthule nje abantu baqinisele. Kodwa ke bakithi kulobunzima. Abantu bathwele nzima ithumba la ngikhona libuhlungu oku.
Makhumalo, ungathini wena nxa ukhangela ukuthi abantu ngelanga sithi umuntu uvuka ekuseni ngokuba wabona kwakho baphila njani vele?
Sesibuyele ku-2005 lapho uvuka ekuseni uthatha amanzi unathe, emini unathe amanzi uhlale etangeni ntambama udobhadobhe naleyo mpuphu owanelise umumbuli nomasimini ngokuqhoqoza iporiji. Kwesinye isikhathi abanye bagoqoza kungenalona nakuthi walitshukele. So osekusitsho ukuthi sesibuyele. Inkinga ekhona mfuna nobaba ukuthi khona kakusela manager. Yebo naye omanager bakhona angithi bathi bekhankasa esithi bona bazasihambisa kuZimbabwe entsha lapho esiyakhomba ngophakathi. So sosithi uhulumende wezanu kawufeze izithembiso zakhe azenza kuZulu. Waphomisa wathembisa ontanga ukuthi uzabanika imisebenzi eyi-2 million. Kaba banike phela ukuthi into ziqalise ukuhamba. Umanager khona okwehlulayo ukuthi umanager waqamba amanga esithi enkampani lapho azaqhatha khona abantwana yena engelayo. Namhlanje ilanga lokuthi iqinisa liphumise liphumile yona yikho sesibuyile phela emuva.